Bele botswana elikadelile nani eliphansi labantu asebebulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 selisele libambwa ngaphansi ngemva kokuba kubhubhe abantu abangamachumi amane last year kalombili i-48 lokhe kuqale umnyaka. Lokhu kutshengisa uqonga okuphindwe uqathaniswa lenani labangamachumi amane i-40 elabhubha kusukela ngombimbitho kusiya kumpalakazi womnyaka odluleyo. Ilunga lekomiti ebona ngomkhuhlane we-COVID-19 kule Botswana, uDokotela Mkhomotsi Matshaba, uthi nombolo ezikhona ziyethusa.
Sadly, during this time period, we saw a record number of 17 new deaths.
Ngosizi ngesikhathi esanda kwedlula silahlekelwe ngabantu abalithumi lasikhombisa. Lokhu kutsho ukuthi inani lethu selikhwele laya ku-88.
That brings our total of the deceased to 88.
Inani labantu asebelahlolwe umphefumulo ngenxa ye-COVID-19 selethuse iningi labezimabhoyi leBotswana abafana lonkosikazi Emily Ndlovu osebenza eHaboroni. EleBotswana belingamanye amazwe ayenza kuhle ekunqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Besisima emgwaqweni sidinga imisebenzi. Okwakhathesi asisakwazi ukuthi sizawuthola kanjani, ngoba kusenamuntu ozasidobha ngoba sebesesaba.
Noma nje inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 seligqonge ledlula inkulungwane ezilithumi lasithupha i-16,604, urhulumende uvumele ukuthi izikolo zivulwe. UMnumzana Mthabisi Dube uthi ngabe urhulumende ulinde kancane ukuvulwa kwezikolo khona okulakho ukufaka impilo yabantwana engozini.
Hayi sibi simo, ngabe bekusenzakala ngabe uhulumende weBotswana ume kancane ukuthi izikolo zivule. Ungakhangela indawo ezifana lalapho okuthengiswa khona utshwala zivaliwe. Ngakho kungani siyekela abantwana bebhekana lalomkhuhlane ezikolo?
Kunje eleBotswana liphakathi kohlelo olwe-curfew, abantu bengavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesishiyagalombili ebusuku kusiya ekuseni ngehola lesine. Lokhu kuzaqhubeka kuze kuyefika ekuphileni kwenyanga. Iningi likhathazekile uthi isimo lesi silakho ukufiphaza amathuba okuthuthukisa umnotho welizwe okungadala ukulahlekelwa yimisebenzi kwabantu abaningi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.